So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 17 kulwezi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
What is even shocking is that there is not a statement from government to convey condolences, to discourage this kind of tyranny and terror.
Umkhokheli we-TCC uMnumzana Nelson Chamisa namuhla uhambe wayakhalela imuli yelunga lebandla lakhe elithunjwe ngeviki edluleyo latholakala lifile uMnumzana Tafumane iMasaya eMabhuku. Iqula lamazwe aphetheya elabuya lazohlola ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoncabakazi le-European Union Election Observer Mission namuhla lethule umbiko walo wokugcina ogcweleyo phezu kokhetho lolu. Iziphathamandla ze-United Nations zithi ukuswelakala kwamafutha emota kwenza kube nzima ukungenisa usizo lokudla lokunye eGaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli we-TCC uMnumzana Nelson Chamisa namuhla uhambe wayakhalela imuli yelunga lebandla lakhe elithunjwe ngeviki edluleyo latholakala lifile uMnumzana Tafumane Masaya eMabhuku lapho asole khona uhulumende weZANU-PF esithi uyaphambili ngokuhlukuluza lokubulala abalandeli be-TCC. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Khuluma esendlini yomufi eMavuku namuhla uChamisa usule kakhulu ukuthunjwa lokubulawa kukaMasaya esithi lokuyibudlova obudlulise amalawulo obungamelanga buvunyelwe eZimbabwe. Uthe njalo kusobala ukuba uMasaya wabulawa ngabantu beZANU-PF bona athi babusa ngendlela ehlukumeza uZulu. Wengeze wathi okubuhlungu kakhulu ukuthi iziphathamandla zebandla elibusayo lezikahulumende azikethule amazwi zisola isehlakalo lesi kumbe ukududuza umdeni kaMasaya.
What is even shocking is that there is not a statement from government to convey condolences, to discourage this kind of tyranny and terror.
Okumangalisayo ukuba akula loba ilizwi elivela kuhulumende weZANU-PF ukududuza labo abakhalayo lokulungisa indaba zokubulawa kwabantu. Uyacaca ukuba yibo abambulalayo.
Ekhuluma phambi kombuthano wabasekeli be-CCC ahambe labo ukuyaduduza imuli kaMasaya. UChamisa uthe amalunga ebandla lakhe athwele nzima ngokuthunjwa lokuhlukuluzwa ngabantu abanakekelwa ukuthi ngabacuphi abasebenza leZANU-PF. Khona athi kuveza sobala ububi bombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMasaya uthunjwe ngesikhathi esemkhankasweni wokudingela ibandla lakhe usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections emzini weTafara Mavuku. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Farai Marapira usole amazwi kaChamisa esithi ibandla lakhe alilani lodlakela oluselizweni kanye lokubulawa kukaMasaya.
If one is to look at Mr. Chamisa's actions, it's either he is lying, he is delusional.
UMnumzana Chamisa ulamanga, akuchoyo akusiqiniso. Siyakwazi ukuba soloko kwaqala uhulumende wethu. Umongameli Mnangagwa nguye yedwa othi abantu kabathandani, bathethisa umongameli malanga wonke ebulenjini beTwitter.
Ingcwethi kwezombusazwe esebenza lebandla lePeople's Unity Party, uMnumzana Herbert Jamuka uthi kusobala ukuba ibandla leZANU-PF yilo eliphatheka kuzehlakalo zokwethuselwa kwabantu.
Ukunyamalaliswa kwabantu nokubethwa kwabantu nokugidinetshwa kwabantu lawa ama-abductions ayenzwa neparty yeZANU-PF. iZANU-PF iproblem yayo ayifuni istrong opposition in Zimbabwe. iZANU-PF ifuna ukubusa yodwa ngoba iZANU-PF iyasaba ukuthi 2028 ingadliwa neparty yeTCC. Because since uEmmerson Mnangagwa ewinile ngo 23 August ngo 24 August azange ayenze any development.
Abemuli kaMasaya labebandla lakhe bathi bamelele impumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuba kwazakale ukuthi ubulewe njani kumbe ubulewe yini i-postmortem okumele yenziwe izingcwethi ezizimeleyo. Isidumbu sakhe satholakala siganyuliwe umzimba wonke ngezikhali i-CCC ethi kungaba ngamabhemba. Amalungiselelo omngcwabo aqale namuhla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ikomishini kahulumende ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission isola kakhulu izehlakalo zodlakela oluphathelane lezombusazwe kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamnumzana Tafumane Masaya. Lanxa ingacacanga ukuthi ikhuluma ngodaba lukaMasaya, ikomishini le yethu leyo mbiko othi iphakathi kokuphenya zonke izehlakalo zodlakela esezibhahile kulezi nsuku ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections. Ikomishini le ithi labo abahlukuluza abanye kumele babekwazi ukuthi umuntu wonke olelungelo lokusekela ibandla alifunayo engahlukuluzwa. Ngokunjalo ithi abantu kumele bahlalisane kuhle ngokuthula kungakhathalekile ukuthi basekela liphi ibandla. Ibandla le-CCC lithi uMasaya uthunjwe wabulawa ngabacuphi labasekeli be-ZANU-PF, kodwa ibandla elibusayo liyakulandula lokhu. Baningi abasekeli be-CCC asebethunjiwe batholakala betshayiwe balimala kakubi kusikhatshana esedluleyo, futhi bagoqela omela abasakhulayo ePhalamende uMnumzana Thaku Dzwangadziwore. Ukuhlaziya umbiko weZimbabwe Human Rights Commission, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungule zombusazwe uMnumzana Efi Dlela Ncube.
IZimbabwe Human Rights Commission yenza kahle ukuthi ikhulume lokhu, kodwa kubalulekile ukuthi isukume njalo yenze, ibuye iqondise lamazwi kulabo okudala baqalisa ukunyamalalisa abantu, betshaya abantu, belimaza abantu. Singakhohlwa ukuthi udlame lo lwesilubonayo luqale khona le after independence ngo-1980. Ngo-1981, 82, 83 bekuqhubeka kulodlakela. Bakhona ababekhona ngaleso sikhathi, bakhona abalokhu bekhona namhlanje ababephathekile kulolo dlakela, abalokhu bephathekile kudlakela lwanamhlanje. Ngakho iZimbabwe Human Rights Commission kayingenzi sengathi ayikwazi ukuthi udlame luvela kubani, ngubani onyamalalisa abantu, ngubani otshaya abantu, ngubani ongafuni ukuthi kube le mbono ephikisayo. Kayiqondise kuleyo muntu, isho ukuthi bani, yekela ukubulala abantu, yekela ukutshaya abantu, yekela ukunyamalalisa abantu. Ibuye njalo ikhuthaze amapholisi ukuthi enze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo. Yikho kuzaletha inguquko lokho.
Ikhomishini lencube siyabona ukuthi yethule umbiko isola nje udlakela, kayizange icace ikhulume ngokubulawa kukaMasaya. Ungathini ngalokho?
Ibifanele imqambe lo ekhuluma ngaye akungalinganiswa inyoka ngenxoza yona ikhona. Iyabulawa ibisimezwa yona leyo inyoka yakhona. Kuyazakala njengoba ngike ngathinta ukuthi abanyamalalisa abantu, abatshaya abantu, abalokhu bakwenza eminyakeni yonke le edlulileyo ukuthi ngobani, lokhe beyekelwa beqhubeka besiya phambili. Kanti-ke laba abanyamalaliswayo ababuleweyo kumele sibaqambe ngamagama. Umuntu kasonani, umuntu akukhulunywa ngaye sengathi kukhulunywa ngomoya. Kumele kuqanjwe ukuthi ubani ehlelwe isiga esinje sibangelwa ngusibani bani, akungaqhubeki futhi khona lokho. Yikho kuzaletha inguquko. Ngale ndlela abasebenza ngayo bengathi babamba ilahle elithisayo, akusoze kusebenze lutho. Bamele bona babe yibo abasukuma bakhulume, ngokuba bafakelwe khona lokho ukuthi bakhulume bavikele amalungelo abantu beZimbabwe.
UMnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe njalo ugokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
The Voice of America, VOA.
Iqula lamazwe aphetsheya elabuya lazohlola ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoncwabakazi ele-European Union Election Observer Mission namuhla lethu lembiko walo ukugcina ogcweleyo phezu kokhetho lolu. Lagcizelela ukuthi aluqhutshwanga kuhle lolukhetho, njalo amalungelo oluntu kazange ahlonitshwe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma lentatheli zindaba emhlanganweni owenzelwe enkundleni yebulenjini eyeZoom eseBrussels, isiphathamandla seEuropean Union, umnumzana Fabio Massimo Castaldo ugcizelele asebeke bakukhuluma ukuthi ukhetho lolu kaluqhutshwanga kulandelwa iziqondiso zomhlaba ezilawula ukhetho olukhululekileyo ngenxa yezahlakalo zokuhlukuluzwa kwabantu phambilini kokhetho nangemva kwalo.
Which was compounded by intimidation.
UCastaldo wengeze wathi umanyano we-European Union uzaqhubeka umise uhlelo lwawo lokuphathisa iCommission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngemali engena kuzigidi lezigidi baze basuthiseke ukuthi liCommission isiqhuba ukhetho okhululekileyo. Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change kobulawayo, umnumzana Swithin Chirodza, uncome abe-European Union ngombiko wabo.
Incwadi ebhalwe ngabe-European Union itshengisa sobala esasivele sikwazi mayelana ngokhetho eZimbabwe. Kulunya besithi room for improvement, nxa besitsho njalo abelungu batsho ukuthi kuyabe kukhona okusilelayo. Njalo kukhulunywa besithi i-election was disorderly, kusitsho ukuthi vele bekungahlelekanga.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Menzi Nkomo uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende laye alalele izicwayiso ze-EU ukuze aqondise amaphutha awenzayo ekuqhubeni lolu khetho.
Ya, iripoti ye-EU mna ngiyase ngiyibonile. So hayi, akula nto embi ngeripoti ivele isobala, that is nje sibevele sikhalele khona lokhu. Ubuhle bayo ukuthi lama-recommendation, so sicela ukuthi uhulumende athathe ama-recommendation nala afakiwe asebenze ngawo, siqhubekele phambili njengelizwe.
Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marabira yena utshele iStudio 7 ukuthi umbiko we-EU awubakhathazi ngoba ukhetho kudala lwadlula.
We are not concerned because they are just stating their opinion, and as for funding, we are better off without their funding, like we've always said. We are not bothered, we are not worried by opinion.
Besethula lumbiko abe-EU Election Observer Mission bafake imicijo engamachumi amabili lanye 21 yokucabisa uhulumende ngendlela amele aphathe ngayo ukhetho. Bathe kumele kuguqulwe umthetho we-maintenance of peace and order ngoba ulokuncindezela thize abakubone ngesikhathi sokhetho. IZEC bathi kayimelanga ilawulwe ngamabandla ezombusazwe njalo kumele yethule impumela yokhetho ngesikhathi. Bakhuthaze njalo ukuba uhulumende abe lendlela ebalulekileyo yokuqhatsha abahluleli bemithethwandaba ukuze ingasetshenziswa ukuphazamisa inhlelo zelizwe njalo kungabi lokuhlukuluzwa kukaZulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikwabulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Iziphathamandla ze-United Nations zithi ukuswelakala kwamafutha ezimota kwenza kube nzima ukungenisa usizo lokudla lokunye eGaza. Inhloko ye-World Food Program yona ithi isimo asisamanga kuhle eGaza njengoba abantu sebephelelwe ukudla. Iziphathamandla zeGaza zithi abantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanye sebebulewe kusukusela ngesikhathi lempi iqhamuka kulandela ukuhlaselwa kwe-Israel liqembu le-Hamas elafakwa iMelika kuluhlu lwama-terrorist. I-Israel yahlasela eGaza kulandela ukuhlasela kwe-Hamas okwabulalisa abantu abedlula inkulungwane lamakhulu amane. Ingcwethi zezombusazwe ziqhubekela phambili zikhuthaza ukuthi amacele omabili akhumisana nomlotha njengoba limpi sibulalise abantu abanengi njalo kusetshenziswe imali eningi kakhulu kuyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe owake waba ngumgcini sihlalo enhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-CCC.
Well, kuyatshengisa ukuthi nxa sikhuluma ngomhlaba siyananzela ukuthi kulamanye amabodies esiwananzelelayo o-United Nations, sinanzela ukuthi amabodi anjengalawo sikhuluma kusuka lezinto enzengalezi ezingathesheli amalawu kuze lendlela okuba nabancane. Kodwa-ke kukhanya ngathi amazwe azithulele, ama-superpowers anjengawo America kukhanya ngathi labo bayathethezela empini yana. So ungananzela kuyinto ebuhlungu kakhulu, asakwazi ukuthi kanti bona nxa kuvunyelwa impilo yani iqhubeka ukuthi abantu abanelandelana kubhizinisi yamabhizinisi onke infrastructure kuphela nya athi kuzithisa. Kuyatshengisa ukuthi engxenye emhlabeni lapha amabhodisi nayo siwakhangeleleyo bona ku-United Nations abakhanya ngathi nxa bethatha izinqumo bathatha izinqumo ongathi bayathatha amacwele ngoba kathi siyabona nxa i-Israel lokudiwe chama misayile khona bana eGaza kusegcene ukuthi bona bazithulele. Sinasohle sibona ukuthi bona bahamba ne-Israel. Kodwa-ke kuyinto ebuhlungu kakhulu okufanele ime masinga ngoba leyani into ingayingabanjwanga kuhle sibona sikakwemena ukuthi kungagcina sigcina futhi kwenye i-World War yesikhathi ngayingabanjwanga kuhle ngoba kungeza amasokuvungama lapho amazwe asevungama emaceleni bangagcina bejoyina khona bani sibona kuqalise enye impi ezagcwala umhlaba wonke esikhathi.
Ngokwenzakalayo lokhu kuyini okungenziwa ukuthi kuphangise nje ukuthi kulungisiswe impi leyimiswe ingakamemetheki kwezinye indawo?
Well, eqinisweni njengoba vele ngathi ngathi silengazi esisebenza lapho sizigayeki ngazi yethula isimthinti silaba-United Nations bonabo. Into vele ngathi edeka into umbhobho leyani ephoswayo lama-grenade lamabhombu aphoswayo asoze ayiqedi impilo yayo. Impilo yani ukuze iphele sokubala ukuthilili kubizwane kukhulumiswane. Kanti yonanto yindlela khona abantu bangaxabana bayakhulumisana kubonakala akulungiswe ngomlomo ngokuthi kuthiwa kuyalungiswa ngempilyana asibone ukulunga and nqabele kube cikakezephuza hhayi sibona kungene impi yesikhathi. So-ke kungcono basiyawunandelele ngoba kuyaitaa abaningi bayala macala and futhi not only that singakhona bethi impilyana iyadura kakhulu emhlabeni kulama-resources afakwa khona bani ndleko ezihezigena khonapha ezinganceda abantu abadubekayo ezinganceda amanye amazwe alamanye amakhalamitis ama-disaster siwabonayo. Kodwa ukugiza kudlalisa imali kudibana nembobo udala ama-missile kudukiza into kudlala impahla endlelana impahla futhi izafunti impilo eyisibheli lapho ezaphela khona kubuye kwathiwe futhi antobana zimali ezidlaliswayo thine sibona ngathi hhashi emhlaba ukuvula amehle ukhangele imisha impilo yala abantu baphumisana kwedlula.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe wakwaba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-CCC. Lamhlanje uZulu wakobulawayo umanyane lohulumende ekududuzeni imuli zalabo ababhubhele engozini yomgwaqo oya eBeitbridge kunsukwana ezedluleyo, kubika uAnastasia Ndlovu.
Ubulawayo umanyane lohulumende ekududuzeni izimuli zalabo abatshone engozini yomgwaqo oya eBeitbridge kunsukwana ezedluleyo. Lingozi ibulele abantu abangamachumi aphezu kwamabili lambili, kwasinda oyedwa owesifazana owelatshwa esibhedlela sempilo. Umabhalane weMathebeleland South unkosazana Lathiso Dlamini Maseko uthi uhulumende uncedise ngamadola eZimbabwe ayizigidi ezimbili isaka lomumbu lokubekwa komufi ngemuli njalo uhulumende ulakho ukusala egcine imuli zabatshonileyo.
Sizalandalo lokudla ezimulini okuzavele GMB lezindaweni ezijiyeneyo ukuthi siphathise labo abayabeka izihlobo zethu.
Umnumzana Mhlaleli Mpofu osebenza ukuthwala abantu eMax Garage uthi ukhala lemuli ezilahlekelweyo.
Bafowethu abasebenza labo bonke loba ngaba bala ngamagama ngiyabazi ubuhlungu kakhulu and siyaye sizwe kuthiwa kulama accident fund kwamanye amazwe besifisa ukuthi ma kungabe kunjengalokhu lathi sikuthole kuyisevisi nyana njengakunalokhu.
Umnumzana Khumbulani Mpofu odabuka enkayi uthi kubuhlungu okubehleleyo.
Siyakhala sibesingabomalayitsha ikakhulukazi bafuna esilayitshe labo uchief odlozi udlozi umehluli ugilbert mkarat nyona ontuthuko ochief o-edson utobias buhlungu futhi abanye nje balibela amagama kodwa buhlungu okwenzakeleyo lazishi njengoba isikhaya ukuthi bacele ekulungiseni imigwaqo amagodi sithomashe.
Uhulumende uthembise ukuthi uzancedisa izimuli zabafi bonke abatshonele kulingozi ukuze bayebekwa lapho okufunwa khona yimideni yabo. Abamankampani ancedisa ngezikhathi zemfa eze-Kings and Queens le-Doves amanyane lohulumende ukuncedisa ukubeka abatshonileyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikwaBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalandeli benguqu imuli labanye abavela endaweni ezijiyeneyo babuthene eBulawayo Amphitheatre bevalelisa umufi owakwadlalela iHighlanders leqembu lesizwe njalo waba ngumqeqetshi wodumo uRaman Gumbo. Isidumbu sake sifike kwaBulawayo izolo sivela eBotswana lapho afela khona ngeviki edluleyo. Uzabekwa kusasa eLady Stanley Cemetery kwaBulawayo. Sixoxe ngembali yomufi lo ake waba ngumqeqetshi weqembu lesizwe njalo engumqondisi we-CM International Soccer khona lapha eMelika umnumzana Charles Mhlawuri.
Raman ngathi mina kuyamphatha ngoba uRaman sisuka kude sisonke and ngathi indaba ende banzaba ukuthi ngamafitshane uRaman ngaba mazi esadlala ku-Italy and mina by then lami ngangisasekusense kuma-juniors and then but sasizwanana ngoba mina ngangu-1 year behind uNorman Mfumbo kusense kuma-juniors but we used to look up to abantuabanjeabo Raman but waya and then uRaman wagcina esecoacha iBulawayo Wanderers ama-juniors mina that's the time mina ngase ngicoacha amaZulu and then wasesuke sisiya kuba ngu-assistant kamadinda kwa-Highlanders and then after that kwaya wagcina esenguyewethu coach but mina lo Raman sasizwana nongayenziyo and sasebenza sonke and sagcina sesicoacha sonke ku-Capes United ngo-2002 ngingakayi e-German ngamjiya mina esecoacha ku-Capes nasiye-German but sasilokho sizwanana and esecoacha i-Motor Action mina ngu-Capes United waya ku-national team and stuff like that so ngathi imbali yami lona Raman inde but into eqakathekileyo lapha yikuthi uRaman waye ngumqeqeshi omkhulu and was a very good coach ama-results akhe akhona abantu bayawazi.
Sibona lapha umsebenzi eliwuchazayo owenziwa ngumoye libona sengathi abaqeqeshi bomdlalo wenguqu eZimbabwe bayaqakathekiswa na.
Into engani yamphatha yikuthi nje ama-coaches aseZimbabwe sometimes I don't know maybe it is or I don't know why but abaqakathekiswa kangaka sani what they deserve. Raman did a lot and into engani yanginika nje ungani ngiyahlaliseka ukuthi i-government ayingenele yathi izancedisa ukumbeka and if you know whatever what they're doing so khona khona lako kuqakathekile but into yabeqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi khona ijeni uhambo lukaRaman waqeqesha i-national team wasuke waqeqesha eMalawi wasuke waqeqesha eBotswana but nxa esenza konke lokho thina-ke eZimbabwe siya singabona abantu abanjalo ngokuthi how best can we utilize abantu anjeaboraman ukuthi sidevelope i-game yasekhaya. So mina yikho kungani kuyangiphatha khona kaunti ama-coaches amaningi asegcwele umhlaba wonke yet ekhaya where lapho futhi ngabayasebenza khona bencedisa kunganabaqakathekiswa kangako.
Lo ube ngumnumzana Charles Mhlawuri owake waba ngumqeqetshi weqembu lenguqu lesizwe njalo esengumqondisi we-CM International Soccer khona lapha eMelika.
It was a Friday, my darling.
Kuli viki kuhlelo Woza Friday silomculi we Afro Jazz Music u Charles Banda owazakala ngegama lakhe lokucula elithi Mahlaba. Yena ucula eGobulawayo, asizweni exoxa lomsakazi we Studio 7 u Ezra Chisa Sibanda.
Sekazi uzokwethisa lati namhlanje asizweni imbali yakhe lokuthi uzalwa mbani
founder member of Sunduza Dance Theatre Simon Rainbow Dr. Mahlaba Banda yikho lapha engathola khona igama lona leli so ngakubona ukuthi kungcono ngiqhubekele phambili ngani ngesiko elalikhishwa ngubabami ngomsebenzi osenzwa ngubabami ekuqaleni vele since into yakhona isegazini mina bengidlala ibhola imbali yami from junior level up to the Premier League sibili besidlala ibhola a professional footballer sibili
Wenzeka Charles uSimon wayicula imbube yena ke uMahlaba wasengena njani kwezomculo
ngithe ngena emculweni ngo-2013 kwasekuyisikhathi lapho ubabami eseshona khona ashona khona yikho lapho engangena khona emculweni umculo wami kuthiwa yi-afro jazz music emculweni wami sengenze amadlaladi amabili then idlaladi ekade ngililontsha ngomgqibelo 11 November bekuthiwa imizwa feelings
Ophakamandi umculo wakhe uMahlaba wathi ngani kuzangene kwezomculo
inspiration mina ngithethe ku baba wami the late legendary founder member of Sunduza Dance Theatre Simon Rainbow Dr. Mahlaba Banda then ekusebenzeni kwami ngisenza imbuku ikho lapho engazikhava khona ukuthi no I have a chance ukuthi ngakwazi ukwenza ama instrumentals bengasembona ukuthi ukuze into yami ibe into ehlalayo mana ngenze i music that will last music that will last forever like of Afro Jazz
My love, where have I gone? Ungakathi phethe Mahlaba umculo wakho bengawuthola ngaphi abalandeli bakho
music yami zibili ama-videos konke ongena ku-YouTube ukhona ama-social media engizi ami ku-Instagram is Charles Mahlaba Banda ku-Twitter is Charles Mahlaba Banda again Facebook is Charles Mahlaba Banda YouTube just search Mahlaba ya apia yonke into
yo mtume Afro Jazz lo balaleli othaka mnandi uMahlaba onedlalati lakhe elitshisayo elithi imizwa ngibasilaye kuhlelo waza ozo Friday namhlanje impelesono emnandi igama lamo yenza Jesus Banda
Good Life Talk namhlanje sikhangela udaba lokwethulwa kombiko opheleleyo oweqembu le-European Union Observer Mission elabuya lazohlela ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoNcwabakazi lonyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yinawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka yeZimbabwe.